Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 10 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Lumkhohlane usugcwala endaweni okuhlala abantu abaningi.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu lane ngemva kokubhubha kwabantu ababili.
UMalema ngujaha osakhulayo osipha umfutho lamadlabuzane.
Umkhokheli webandla le-EFF kwele South Africa, uMnumzana Julius Malema, uthi uMongameli Mnangagwa usephenduke waba yingulube edla abantwabayo, njalo uthi abatsha beZimbabwe sokumele baphakame balwele inkululeko yabo.
Ngaseqinisweni ayikho into yokuthakazelela ngesimo seZimbabwe esingakhona njengamanje.
Ele Zimbabwe namuhla linanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kukhulu lane 104 ngemva kokubhubha kwabantu ababili eManicalanda. Ugatsha lwezempilakahle luthi abafi babalisa owesilisa obeleminyaka yokuzalwa engamatshumi phose ayisithupha 59 kanye lowesifazana obeleminyaka engamatshumi amahlanu. Luthi njalo ababanjwe umkhuhlane lo izolo bangamatshumi ayisikhombisa lane 74. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belesifo lesi laya phezu kwenkulungwane ezine lamakhulu phose ayisikhombisa 4,649. Inani lasebesindile lona likhwele ngabantu abalitshumi lasikhombisa laya ku-1437. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uMnumzana Useni Spanda.
Ukumemetheka komkhuhlane lo we-COVID-19 lapha eZimbabwe sokusethusa wonke umuntu, ikakhulu nxa sinanzelela ukuthi lumkhuhlane usugcwala endaweni okuhlala abantu abaningi. Nxa sikhangele kobulawayo siyananzelela ukuthi kubo Country Park, kubo Nkulumane, kubo Nketha, yikho lapho umkhuhlane osimemetheka khona kakhulu. Kutsho ukuthi udubo luzaba khona ukuthi kuyadingakala ukuthi ngabe laba bantu bathola indawo yokuthi umuntu aye kuba yedwa ukuze lomkhuhlane ungamemetheki uthelelwe kwabanye abantu. Manje njengoba thina sikwazi ukuthi izindlu zethu zinlutshwana, kutsho ukuthi ukumemetheka kwalomkhuhlane kuyanda ngezimuli langezimuli. Njalo ngenxa yokuthi abantu balendlala baphuma ke bedinga okokudla, impuphu lokunye, bengene phakathi athi kwezimota amasupho, kusho ukuthi lumkhuhlane wabo lokhu memetheka uthelelwana. Kuludubo lokhu kakhulu, njalo siyananzelela ukuthi sokuqalisa ukuba labantu abaningi asebesifa ngalumkhuhlane. Ikanti into esidingakala ukuthi ngabe kungakhiwa kube le ndlela yokuthi kube lama-quarantine nama-isolation center amaningi, njalo le ndlela yokuzivikela leyokuthi umuntu azifuthe azelaphe nje ezama ukuthi lumkhuhlane uphume, kuyamele ukuthi kumemetheke kukhankasa ukuthi abantu bebekwazi.
Inhlelo zokuhlola abantu zimi njani kulezi insuku sokulobubelo na?
Lezo nhlelo lokhu zisilela kakhulu. Siyakwazi ukuthi uhulumende ngalakho le mtshina kumbe indlela zokuhlola abantu eziningi. Ngakho abantu abaningi bebekhuthazwa ukuthi umuntu ahambe ezibhadalela. Manje intengo yokubhadala lapho ifika kubo $67. Abantu abaningi abalalutho, abalayo leyo mali. Ngakho kuyasilela ukuthi abantu abaningi bahlole ukwenzela ukuthi bebekwazi isimo sabo. Njalo olunye udube esesilalo yikuthi akulazimoto abantu basebenzisa amazupho bayathelelana khona phana umkhuhlane njalo abantu abaningi senanze lokho beqhubekela phambili abantu bengaqoka ama mask baqoka nqa bebona ama police ngoba nqa umuntu engena ezitolo njalo ezitolo lapho kumelelwa khona ukudla abantu bayasondelana kakhulu ukuthi ukuthi konke lokho kuletha udumo njalo kuletha ingozi phakathi kwabantu
Lina njengenhlanganiso ezenu inhlelo zokuphathisa abathintwe yilomkhuhlane zihamba njani
Kina njengenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance sikhangelela ukuncedisa ama quarantine centers wonke nje ama akhona la ezindaweni lapho esebenza khona ikakhulu besikhangele eBite Bridge lapho ungena khona abantu abaningi le Plumtree njalo sikhangelela kobulawayo sikhangele njalo kubo Gwanda sikhangele njalo endaweni ezehlukeneyo ezigoqela le Mashonaland West wonke la ama quarantine centers sibanika sibesiletha kibo ama sanitizer silethe kibo njalo amalembu la ukuzivala ebusweni ama mask silethe kibo njalo imithi yokuthi kugeziswe izindlu lapha abantu ababe khona ngaleviki landelayo silohlelo lokuhambisa ke sokuthengiwe sifuna ukuthi kuye distributor uhanjiswe endaweni ezehlukeneyo senanzela ukuthi kobulawayo sokusetshenziswa izikolo ngakho sixhumane labo sibachasile abasebenza ezikolo lapha kobulawayo befaka abantu kwenzela ukuthi lathi sincedise sithole indlela yokuthi sibaphe lokho okusingabe silakho
umnumzana useni sibanda isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance Namuhla likhefu lokunanza amaqhawe eZimbabwe alwela ilizwe kumpi yenkululeko. Usuku lolu luza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni phezu kokubotshwa mahlayana kwabantu abasola umbuso weZANU-PF kanye lokuthunjwa kwabanye abatholakala betshayiwe kakubi. Ngekhefu leli kuvame ukuba lombuthano omkhulu eHeroes Acre lapho umongameli ayethula khona umbiko wakhe. Kepha umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe utshele iphephandaba leHerald ukuthi namuhla kulambuthano ozakwenziwa ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Wengeze wathi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe kumabona kude. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo yena othi ilanga lanamuhla liqakathekile lanxanje kulokunengi okuhluphayo elizweni.
Ilanga leHeroes Day lilanga liqakatheke kakhulu ebantwini beZimbabwe ukukhumbula abalwela inkululeko yelizwe ngempi eyeFreedom. So lilanga lapho esikhohlwa esingakhangeli khona ukuthi ababusayo manje bona bayaphethe kanjani ilizwe kodwa lilanga esikhumbula ngalo abasichiyayo belelwa inkululeko yelizwe lakithi amaqhawe esilawo ngaso sonke isikhathi ngoba banengi even after impi yona leyo abayilwayo against u-Ian Smith sibona thina lokho kulama casualties labantu abalokhe besifa lokho belwela inkululeko so iHeroes Day lilanga kithi liqakathekile leyo not just for bona labana abafa empini kuliwa noSmith kodwa lasebefile even society independence kodwa engajengisiwe ukuthi abantu bakhululekile so wona amaqhawe ngempela sima lawo siyawabonga ngoba they paid the ultimate sacrifice ibona abalahlekelwa zimpilo zabo ukuthi ezethu sithuthuke
bakhona abathi akulalutho lokuthakazelela nanku uZulu uyadubeka ngenxa yomnotho ongamanga kuhle kanti abanye bathi abantu bayahlukuluzwa elizweni ngakho akulankululeko ekhona
Ngaseqinisweni ayikho into yokuthakazelela ngesimo seZimbabwe esingakhona njengamanje uhlupho siyalubona kuobvious kuye wonke okhethi ukuthi abone iqiniso ukuthi ngempela sekudujekiwe elizweni sokumele kube lenye indlela esingatshintsha ngayo uduko lolu ukwenzela ukuthi abantu impilo zabo zithuthuke ngoba vele luduko nje kuphela olubonakalayo ayikho nje into ehambayo imali yakhona ayindawo inflation lokhu ikhuphuka and i-corruption layo iyanyuka iyaphezulu and vele uhulumende ngathi akaselala icebo noma iplan engathi angaba nayo ukuthi ngathi okay maybe singajinja lokho senze lokho ukuthi izinto ziqala ukuhamba akulamsebenzi ama means of production ama factory ama industry and all that vele konke kufile the only thing yona le abayizama I agriculture but nayo bayihluleka ngoba even bathatha umhlaba ayikho into abayenzayo
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le MDCT eMelika. Umkokeli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephenduke waba yingulube edla abantwabayo njalo uthi abasakhulayo beZimbabwe sokumele baphakame balwele inkululeko yabo. UMalema uthe kumele abantu basukume bamelane lombuso weZANU-PF njalo bathathe amanyathelo afana lokuvala umngcele weBait Bridge. Hathi ukubanga umsindo kuphela enkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter abanye bephandle kwelizwe. Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga leWomen's Day izolo, uMalema wengeze wathi uzimisele ukusekela uZulu weZimbabwe ekulweleni inkululeko yakhe. Amazwi kaMalema aza ngesikhathi umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa esekhethe iqula azalithumela eHarare ukuyaxwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende. Abanye ngababikwa bethunjwa abafana lomnumzana Tawanda Muchehiwa yena owathathwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabakahulumende wazotholakala ngemva kwensuku ezimbili echayiwe walimala kakubi. UMuchehiwa ngumzukulu kaMtutu Zimathuthu umhleli wenkundla yezimlife.com yena odingwa ngamapolisa amethesa icala lokutshotshozela udlakela. Ngempela viki khona kubikwa kuthunjwe njalo osakhulayo wesifazana kobulawayo uNoxolo Maphosa wayahlukuluzwa ngabantu ekade besithi badinga umalumakhe umnumzana Mzacangulube yena okwezombusazwe njalo olwela amalungelo kaZulu. Imifanekiso esiyibonileyo ibiveza uNoxolo elimele kukhanya ukutshaywa kwakhe. Uhulumende yena uyakulandula ukuthi nguye oyenza ubudlova lobu njalo uthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaMalema.
UMalema ngujaha osakhulayo osipha umfutho lamadlabuzane. Ukukhuluma kwakhe kutshengisa ukuthi bonke abantu beAfrika sebekubonile emhlophe kuthe eZimbabwe abantu abahlalanga kahle bayahlukulezwa lamalungelo abo ayaphulwa mahlayana. Engatsho sibili ukuthi abantu abaningi bakhuluma kakhulu kuma WhatsApp lebulenjini liqiniso kodwa ke khonoko phela yikho okuqumba qumba abantu kuba phamadlabuzane ukuthi balunge engqondweni. Amazwi amaningi ebulembini noma kuWhatsApp noma kuinternet apha abantu umfutho lamadlabuzane. Kulezi insuku vele impi eningi siliwa esithi yi-cyber warfare. Njengoba khathesi liyabona kule mkhuhlane eminingi abantu bangake bahlangana mahlayana ngoba bangathelelana ukufa lokho kukhona okwe-coronavirus. Yikho i-substitute yokuhlanganisa abantu i-technology. UMalema uyasicebisa sibili ukuthi singapheleli kuma-WhatsApp. Ikungena esitratini kuyangenwa baba kodwa phela uyabona izilwane zihle zime lezibhamu.
Ukuhlokoma kwabantu abafana loMalema labanye khonale kwele South Africa kungaba ngokunye yini kwezinto esezifuqe uMongameli Cyril Ramaphosa ukuthi athumele iqula eZimbabwe.
Siyabonga Malema, kunoko kwenzayo sibili ukukhuluma nsuku zonke yikho kupha umfutho lengqobe kuCyril Ramaphosa upresident weSouth Africa ukuthi laye evuse umhlongwa usipha lati ngqondo njengebandla elithungamelwa ngubaba uAdvocate Chamisa loZulu jikelele ukuthi akusebenzi ukukhuluma kakhulu ebulenjini kungala msebenzi phansi. Abantu abakhulume besazi ukuthi inhlanzi iphila ngamanzi. Abantu abahlale phansi babonane labantu babakhulume babatshengisele ukuthi kungenziwani. Isikhathi babesisithutha siyeza yikuqoqa singabambi inhlwa ngekhanda. Ngamafitshane siyambonga uMalema ngoba ayiso yedwa kathesi sesile South Africa, sile Botswana, lo president omutsha oweMalawi, laye omunye otshengisa ukuthi ufuna inguquko e-Africa jikelele, hhayi eZimbabwe kuphela, hhayi eSouth Africa kuphela.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Zimbabwe it has not gone so bad to an extent ona ngabe sokhulunywa ngendlela esikhulunywa ngayo kathesi Thembo. Hamba ubona amanye amazwe kunikile imizekeliso South Africa abavula i-social media ubone amasosha ebhuxuza abanethaba andakona okudlala. But thina ngapha songathi mbethwa sesibulela uJesu shuwa shuwa. Hhayi okunye let us be rational about it. Sikhangeleni ukwakha ilizwe lethu madoda dala ukuthi sibehlala sifuna ukuthi ukuliwesela phansi izwe. Bona lapho omalema abakhulumayo bona labana besithi Zimbabwe's lives matter. Yes, Zimbabwe lives will always matter. They've always mattered. But bona do they think our Zimbabwe lives matter in Africa ngale xa besithi xenophobia endiyana? Do they think impilo zethu they matter xa besitshisa ngamathaya khona ngale? Bekuroje at least yena umalema engakukhulumele. I appreciate that and mina ngizoze ngifihle into enhle. He has spoken against into ezinjalo so. But our people are brutalized every day all over there. And their lives matter there. That's why the campaign must be there. Eyabo abayenze South Africa omalema yena khona kwana eseuqalisile a campaign ekhuluma ngakho ecommodate ma South Africans akendekele ukulokuza amaZimbabwe nama Nigerians and stuff like that. Yiko right. That's where the campaign must be. Asithethe ngaba la ngapha kulukhuni lapha lalapha but sizalungisela sizahamba sibone kona kulungiseke njani sizafika to a point ukuthi sizagcina sikhulumisane kugcine kulunga eMthembu yinto mina engibona into it to be fair to do.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla seZANU-PF ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi izisebenzi zempilakahle sezivanjwe umkhuhlane weCOVID-19 sezisedlula amakhulu amane 450. Iphephandaba leHerald lona libika ukuba uhulumende uthi uyazamukela ngazo zombili izithunywa zikamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ezikhangelelwe ukufika eHarare kuliviki ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilethulela khona imbiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sakazi othandekayo ngisimina kuwe ilizwe lethu liphethwe ngabantu abagridi, abantu abanomona, abantu abangasifiseli kusasa lelihle, abantu abangasifiseli ukubona ku-Southern African nathi sisiba ngabantu labazimele bodwana. okunjalo ngiyabonga.
Yebo basakazi linjani, igama lami ngumpumelo Mafu, ngikhuluma ngiseSaint Luke selupani. Hayi mina ngithanda ukuthi hey siphakathi kobunzima kuleli lizwe bakithi ngalesi sikhathi. Ngithi sure kambe phakathi kobunzima obungaka esibhekane labo lokwesaba ephakathi kwelizwe lethu. Siyezwa lapha konke ukukhulunywa konke kuthiwa khona ilizwe leli akula muntu ohlukuluzwayo, akula muntu onjani. Sure kambe abantu babe ngalanhloni ngalokhu okwenzakalayo nguhulumende wethu sure. Hayi bakithi, uhulumende wethu kake ebe lenhloni ke esabe bakithi. Kambe siphilele njani? Sokumele ukuthi wonke uvume kuphela hayi ilizwe leli linzima leli. Linzima kakhulu. Ngapha labo ema-opposition party labo bayaxabana akuqedakale kwinto kwangikhona. Hayi lapha siyadubeka thina kuleli lizwe. Akunzima lokho.
Siyabonga bahleli linjani? Hayi siyabonga kakhulu ngendlela elisi update ngakhona izindaba ezenzakala ekhaya. Hayi siyabonga kakhulu, sicela libambe kanjalo especially njengabethwakazi. Hayi siyabonga kakhulu, siyabonga.
Salibonani basasaza abahleli njani lani balaleli be-Studio 7 kuzindawo ngezindawo. Siyacela liphephe ku-coronavirus esikhona egcwele umhlaba wonke. Yimina okhuluma yimi uNdlovu. Mina into ebindihlupha kulele ngizwile kuthiwa uthiwe inkalo sizabhekana lezi ezibhedlela ezempilo nje kahle. Into yangibona ithanda ukungixaka ukuthika tivele kanti kwenzakalani, bayenzani? Umuntu eyi-1 nganikeza imisebenzi izibe yi-2 thina singasebenzi. Waye bengawunikezanga mina lowo msebenzi, lami ngaba nguminister, maybe ngayenza ngcono kozi lawo bayehlileka musi. La ma uthi nizayihlileka zayihlileka ngcono lawo bayehlileka musi. Yho umnankagwa bayehlileka mpela umuyo umnankagwa mpela lalo bakazumnikeze ibhukhi stot ayirane vranga ayikwanise. So kulokuthi betshele benikezana izikhundla ngokungavotelwa lokhu vele yinto esiyizondayo thina asikuthandi.
Sawubona msakazi lawe mlaleli. Mina ngumama ungangezwe. Ngithi lami angikhiphe okubuhlungu ngaphakathi kwami. Ngibuhlungu umsakazi ngendlela thina abantu bangapha eMthwakazi eMatabeleland esiphathwa ngakhona. Abantwana bayafunda beqeda isikolo, abantwana bathola umsebenzi, abantwana beze bezithole sebetshaya idabu lapho besiya eGoli. Befika eGoli abalalungele lokusebenza, abanawo ama-ID ukuthi bengaqhatshwa. Abantwana sebesenza ubugebengu. Uthola umntwana owawumazi engumntwana olungileyo okumangalisayo, uthi uyafika eGoli uthole umntwana useyisigebengu ngenxa yomumo. Kungasikho ukuthi umntwana ayisigebengu ngempela, kuyikho khonokho ukuthi abantwana abaqhatshwa. Befundile abantwana, kungasikho ukuthi abafundanga belama-certificates benayo yonke into, kodwa abaqhatshwa. Kuvela abantu abavela ngalokomfula ngama-truck besiza ngapha ngakithi bezoqhatshwa. Bese kusithi amantombazane labo benza into efanayo, uma befika ngale benza okokuthengisa umzimba. Kungayisikho ukuthi abantwana bavele njalo. Kuyikuswela lokuhlupheka kwabantwana. Thina singabazali babantwana sizubuhlungu kakhulu umsakazi, sizubuhlungu kakhulu, especially mina ngizubuhlungu kakhulu ngabantwana. Thola abantwana bemoshakalelwa ikusasa labo ngenxa yezinto ezifana nalezi. Ngiyabonga umsakazi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eMelika selikhwelele edlula izigidi ezinhlanu 5 million. Asebefile bona sebengu-160,000. Inani lasebebanjwe umkhuhlane munye eBrazil lona selikhwelela yaphezu kwezigidi ezintathu 3 million, kuthi inani lasebefile selikhwelela yaku-101,000. size qhiveke eze kuseni ngodaba oluhamba phambili khona pha eMelika. Umongameli Donald Trump ngomgqibelo usayine imilayo emine eza kwenza uhulumende aphathise abantu abalahlekelwe imisebenzi ngemali engange $400 ngeviki. Omunye walimithetho upha abantu abahola imali engange 100,000 ngomnyaka imvumo yokungahlawuli imithelo. Kuthi omunye ngopha abantu abathatha izikwelete zokuhlawulela imfundo isikhathi sokuphefumula. Umongameli Trump wethu leziqondiso lezi ukuze aphathise uzulu othwele nzima ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Wona obangele ukuvalwa kwamankampani amanengi kwathi abantu abanengi labo balahlekelwa imisebenzi. Umongameli Trump uthethe inyathelo leli ngemva kokuba amalunga edale lephalamende eleCongress ehlulekile ukuvumelana ngoba amademokrasi lamaRepublicans edonselana phezu kwalolu daba. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas, umnumzana Gary Twala Jackson.
Kuyamangaza kakhulu ukubona abantu abathi esibabiza ngokuthi zinkonkeli zethu njalo esithembele kubo ukuthi nxa kulobunzima kube yibo ababa madasadasa begijigijima balungilungise lapha. Nxa sesibabona behleli ngaphansi komthunzi bephikisana ukuthi laba abantu abehlelwe yibunzima, abantu laba abehlelwe yububi kabasizwe noma bengasizwa, kusuke kube nzima ngoba kusovala ukuthi nxa sokukhona uhlupho kufanele kube losizo oluba khona. Ngakho mina ngithi le mpikiswano iyabonisa kakhulu ukuthi kukhona ukunganaki abantu okuthize ngoba abantu bayaludinga usizo.
Amankampani amanengi Twala avaliwe okuchiye abantu abanengi belahlekelwe imisebenzi behleli nje ngekhaya. Ungathi usizo lwemali le evela kuhulumende luqhakatheke kanganani kubo?
Nxa sesikhangela lona usizo lwemali leyi mbona ngathi lusizo luqhakathekileyo kakhulu. Ngingomunye wabo oke waluthola ngesikhathi esidlulileyo noma nje sekungathi kungconywana sesibuyele emsebenzini siyasebenza lapha lalaphayana. Mbona yasiza kakhulu umpela le ndibilithi encane yanikezwa abantu ngoba sabakwazi ukuthenga ukudla ke siyivalavale lezikoloto siyabe silazo ngoba kulezi nsuku siveke kuphila yona impilo yezikoloto. Akulanto ongathi ulayo iphethe esandleni ngeyakho, yonke into ihlala ikhokhelwa njalo nje. Akunxaswe eqisa inyanga ungakhokhanga usibonana njengomuntu olesikoloto abakuthandi njalo kubi lokho for ireputation yakho njengomuntu.
Wona umkhuhlane we-coronavirus ungathi uphazamise uzulu kanganani nxa sesikhangela nje ukuvalwa kwemisebenzi lenhlalakahle?
Nxa sesikhangela ukuthi kungulezi babo ngibona ngathi lo mkhuhlane uphazamisile kakhulu ngoba nxa singakhangela izizalwane zakithi ezilapha ezingakalungisisi kahle amaphephazo kazizange zathola ithuba lokuthi zibe ngabanye abantu abathola lolu sizo. Ngakho lokhu kwenza umthwalo wokudinga kwenelisa izidingo zempilo nje ube ngumthwalo onzima kakhulu.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha eze kuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhululane ngemva kokubhubha kwabantu ababili. Umkhokeli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema uthi umongameli Mnangagwa usephenduke waba yingulube edla abantwabayo njalo uthi abatsha beZimbabwe sokumele baphakame balwele inkululeko yabo. EleZimbabwe namuhla linanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. olivalelisayo ngontungamilinkomo kololokwana wamatukanduna.